Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana ibandla lezaphu lithi alinanzi lelilanga ngoba libakhumbuza umbhuqazwe wegugurawundi.
Asilithakazeleli thina lelilanga. Kasi celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands lemathebeleleni.
Kodwa abebandla leZANU PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Osokhona umthula ukuthi abantu bakithi ngapha ngemathebeleleni ukuthi basondele ukuthi basondele basebenzele uhulumeni bekwazi ukuthi kusebenzele wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina be-CCC sithi ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo leleZANU PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi emathebeleleni le-Midlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla lezaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe yikho engathi ikho ukuqhakathekileyo ukuthi lafezane hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangizelela amalanga amakhefu njengabo Easter lo Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ubona khona amabutho egugurawundi emathebelele le-Midlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ukubulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengelamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa ligugurawundi. Igugurawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunity epheleleyo. Kumele kube ngabantu kugrassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantwana benhlabathi. Abekwelinye ibandla kumbe ibandla ebandleni busayo bengakhanda ngendlela, abanye labo abangakhona ebandleni bekhangela ngendlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa. Celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands le Mathebeleland. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantu bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje, sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale, bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho belamandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha xa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuward 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekhangele abantu eZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Lo ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano seUnity Accord.
Ilanga ikhathi kakhulu ukudlula unkamana amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela ukuthi yilake sabona ukuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazo. I-PF zaphu lezanu-PF injongo kuyukubana abantwana bezimbabwe zabambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo basebenzele bendawonye. Yikho lapho esabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano ngithi thina esikuzwisisayo ukubona kwafezeka kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumente abantu bomkhweni wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumente ngezikhundla abakhwalifaye ukuthi babe kuzo. Sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngothando njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini. Osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi basondele kuhulumente basebenzelele uhulumente bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo njalo ukuthi ilizwe lizezithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthukise indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilekani isibanga thine sokuthi ukuze sikhululeke lathi yibona la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini sikhona emamayini lo uhulumente okhona akakhethi uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho uthole iy'ndawo zokulima ukhululeke nje uselizweni lakho kwafezeka konke lo.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe esitokisini engathoniswa ngacala lokuthotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngitsho labantu bezizweni throughout the whole globe bayabamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silamajaji yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries kubench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo Seseseko Mabhutho Seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawa. Ayo yinto ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu siswele ukuthi singenzani isikhathi esinengi into eyenziwa iZANU-PF benza khonokuyana ama-pre-detention ayesenziwa nguSmith silabo babonkomo labo ndabaningi sithole labo chikerema abahlala egonakuzingwa baziqeda ama 10 to 16 years akusela mehluko mahlabezulu siza kuma sibone thina sihamba labantu thina asithandi dlame thina singabanqobi konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili ngiyabonga
lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le-Plumtree lamhlanje lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo owebukalanga Roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa waJabibhango Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutichi jagechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town eCBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngitsho lasemabhoda ebhoda lana sePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto kodwa ke lokho yinto nje eqondalela abantu bonke isizwe sonke noma basebulini noma basemangwe noma Duma, ngisho labanye abase Botswana, ngisho labanye abako Bulawayo, labanye abase Cholochola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapha abakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobukalanga, batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo ukubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selwatshabalalwayo, kodwa akubonakale ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo bani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube ongomunye wabaqoqa umcimbi webukalanga roadshow ozaqutshelwa edolobheni lePlumtree lamhlanje. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US$60 million eyokusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumampentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela ku-Studio 7, siyabingelela ku-Studio 7, badlala abantu okhulumayo ngosibanda waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kade abantu laba bona nxa bephanana ama-500,000 ngomuntu eyi-1, shuwa ama-ministers wonayo phanana ama-500,000 ngaphandle kwebhenki, and kwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi nxa siyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama-200%. Kungikhala kubuhlungu ukuthi kade manje bona nxa bona bebalekela bayenza umthetho bebebalekela. Okunye osukhanyayo futhi ukuthi kanti nxa kuchama by elections uyathola ukuthi bona bayacha abantu, especially izandu, abantu badubekile ngezandu bakithi lapha eZimbabwe. Sihluphekile ngaleli phathi le, sihluphekile kunzima. Abantu bayachaya kuzisa ubuhlungu. Okunye futhi i-NDC la i-CCM la kuyofuza ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani, ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi wenza kanjani, ngoba nxa ukuthi ingala ama-structures bafaka njani abantu without ama-structures, bafaka njani umuntu lo sengu-MP? Kufuze phela kube ngama-primary elections abantu bekhethwe bebonakala kuhlungu ngobani, ngoba kusezo kwenza kathi ulibe iselection. I-selection aso lokuthi kuyeda le-nepotism, kuba le-nepotism. Imthwakazi yes of course la yiphathi, kodwa imthwakazi ngani i-pressure group. I-right ibe yi-pressure group nje ukuthi nje ilungise ezinye izinto emathebelele, but i-right kuba yi-pressure group nokuthi kuba yiphathi, ngoba kuba yiphathi iyehluleka vele ukuthi i-democratic plus ayasupport. Siyacela ukuthi ngathiwa la i-TPC iyalungisa ikhanye ukuthi bayiphathe njani, ngoba soze even ama-sponsors sozevuma ukuthi be-sponsor iphathi engakhanyi ukuthi vele yona umsila wayo ingathi lekhanda lalo lingami, njalo ikhanda lakho lalikhethwe ngubani, yabona? So kudinga ukuthi bakulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right. Hayi, siyabonga ngokukhuluma ngosibani. Yabona,
salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Alibingelela, ngicela lingisendele i-news ezekuseni nezantambama le-Live Talk angila radio, radio yami yafa. Ngicela lingisendele, ngiyacela ngomusa, ezesindebele.
Njani ku-Studio 7? Siyabonga. Kati laba bantu abathushamisa kafuda ubulawelwa engqomo engenzanga lutho, yini into embi oyenzileyo? Kodwa nxa bona abe-TCC bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa Bulawayo bengasinda na bona nomthetho wabo, kodwa ke labo ababoshwe bona labo. ngiyazi ukuthi nje mawe ngathi akabulawa abe-3C bengafele nje bengeke baliboni la nabo laba ababulawe abathi akabulawe ababotshwe phela sibona gawula khuluma phela beboshwe khuluma phela beboshwe ngoba baphula umthetho phela akekho umuntu okumele abulawe angithi kunjalo ababotshwe phela sibona ababotshwe labo bantu abathi umuntu abulawe engenzanga lutho ababotshwe phela sibona
ani basakazi be-Studio 7 linjani sibi-right nasiyancencancena lapha bendithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaninginingi la asegcwele ngibona ngantwana izanu p f singayikhipha nxa amaphathi emaningi kangaka mina ngombono wami bembona ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu la esiwathandayo kuma-councillors lakuma-m p then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibone ukuthi iphathi yakhona ile power yikho lapho engibona ukuthi thina singakwanisa ukukhipha izanu p f ngoba amaphathi la asemaninginingi lawa iningi labo amvuma ukuthi aphathi afuzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo kodwa nxa singabambana sivotele upresident o-1 p f singayikhipha kodwa singavotela amaphathi ethu nala esiwathandayo amaninginingi lawa amboni iphumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasiphambaneni bantu bakithi senze into e-1 singakhethikhethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo yikuyini asiphambaneni senze into e-1 sikhipheleni izanu p f sike sibone ukuthi amanye amaphathi
zayenzani okungaso ZANU PF asakazi be-Studio 7 sanibanani angihlale phezu kodaba angachitha isikhathi sibona abalandeli be-ZANU PF kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe sambona lwana ubaba ukuthi amushayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe namanje lwana ubaba akakaze botshwa kodwa amapholisa athi kona asahlolisisa sibona abantu betshaywa amatobo betshaywa nasensiza kunemoto ezinemfanekiso ye-ZANU PF ezibhalwe ukuthi ZANU PF abakaze baboshwe labo bantu kodwa uJobu Sikhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela udlame bencitshwa nebheyili so into esifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu bezana uPF ngoba yibo abangongqondongqondo babotshwa nini labana abantu labo amapholisa babotshwa nini labo bantu ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJobu Sikhala esejele kuthiwa bagqugquzela udlame kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lelo kuthiwa uJobu Sikhala walenza babotshwa nini bona njalo mayizana uPF ngokuthi abantu bayayithanda waye kuza fanele uChamisa ebulawa ubulawelwane uma wonto abantu bayayithanda ngoba ngicabanga ukuthi makho ukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo kuzayiwa kuma-election abantu bavote bakhethe laba bamthandayo so makho ngokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela ubulawelwane ophikisana nabo lokho kusenza kusicacele kithi sonke okuthi kusho ukuthi izana uPF isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetho ihlala ikhwabanisa njengoba vele ukuthi ayiyakhwabanisa
Studio 7 linjani basakazi bethu linjani basakazi bethu hayi siyalithanda mpila siyabonga indaba elisifundela zona Chris Gandhi Tungameli Nkomo Gino Gumede Saidi hayi siyalibonga mpilo sithandekile Mhlanga hayi sithi libabi njalo basakazi bethu uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la eMthwakazi Republic Party asuswa ekana sesuswa chikurupu sesiwa khona le Harare Central kati kuhamba njani yiphi ijele njalo asejele sokuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi emara kathi izanu p f yonithi izaphitha ngani kodwa hayi isigwebo senu lani lisiyeza linabomnanga wangalabochiwenga isigwebo senu loba lingasitholanga laba emhlabeni lizasithola khona lezulwini kunkulunkulu isigwebo senu sililindile ihawulisa abantu liphilisa abantu nzima ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni themba amasosha lamapholisa kuzaliphelela khonoko kungasisuza ngakho umgabe laye wayefika ngeke umpela kathezi kwampela wagcine efile ngenhliziyo sibuhlungu lawona mnankaga osembusweni wena kuza kuphelela khonoko siyakutshela
ekuseni enhle ma-Studio 7 siyaphila ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-Studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe into zase-South Africa into zaphesheya kodwa ezethu izindaba zase-Zimbabwe azikhulunywa indaba eziningi sizibona kuma-WhatsApp emasayidini kuyiso i-Studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe kodwa into emqoka ukuthi sikhulumele ngezinto ezikithi ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina lamazwe amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani thina sibhizi sibheke ukuthi upresident wase-South Africa uwine kanje upresident waphesheya uwine kanje ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani Studio 7 omuhle
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. Umongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi ele Melika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi ele Melika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamachumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usanda sayina uncedo olufika phose amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela ele Melika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-Patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi ele Melika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa ele Melika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-Patriots bazazisola ukucatshangelwa ngabaningi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke, angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwele Melika.
Alright, go. Enter bathroom, fashion. Jenna, me, you come through when your heart break. Heart break, when shall share a trick. Now make it by dinner for your man then. Enter my confession. I want to flex my love.
Ingoma ka Kizanyo ethiwa yona cough isigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje kodwa singakehlukani besikhangela ezinye izenhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.